yinto enhle kakhulu ngoba ukuvota ilungelo lomuntu wonke. Bakhona abanye abehlulekileyo ukubhalisa ngezizathu ezijiyejiyeneyo. So khona kubalulekile ukubana kuhlale kuvuliwe into lokhu ukwenzela ukubona abangabe sebeyelelesile ukulungisa amaphepha abo bahambe beyobhalisa uvota. Abanye yila bade bengaphandle kwamazwe abantu engani siyabazi babuya kade ezikhathi zabokhisimusi. Sebezobona ihlobo labangani labo kumele bakhone ukubana benzeni babhalise ukuthi bebekwanisa ukuvota emakhethweni abuyayo lawo. So yinto enhle kakhulu ukuthina izeke ibiyalelokhu ivula ukuthi omunye lomunye obengenelesilanga akwanise ukubana abuye laye arejiste ukuthi avote.
Bekule mgoqo ethile ebivimbela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ubona ingani isingcono yini kathesi?
Imigoqo vele yona ibingekho, abantu bebesisabi umnyama ngelampisi. Konke lokwana kwa-proof of residence lani kwakuvele kukhuluma ukuthi hayi nxa ungela-proof of residence uyabuya kwabana balama-affidavit ababevele belawo bona futhi abantu bezeke hayi kodwa ingabe eyithenga hayi babevele belayo. Ufike ufile ukuthi hayi mina yimi uJoseph Juma ngihlale i-adress nenjenjenjenjenjenje kuphela ungafunga kona kwana u-commission of audit akudilele. So kuphelele yes yi-proof of residence yakho usurejista usunjani usurejista ukuvota. Manje abantu bona benzakala kantombo kuthiwa sowuyinkala kade ngemengeme ndaba ukuthi yona sokumele kungani usuma kuqala ungene emfundisini uyovuma izono zakho kumbe wenzeni uyabona into ezinjalo. Yinto ebincane elula nje ukuthina just going there and ubhala i-affidavit yakho labo kwabana abezeki kwabana besevele belabantu babo ukuthi bayakwazi ukudindela kwabana ungasadinganga ngisho i-commission of oath lathi sinjele singama-m p labo councillor belingelo lokudindela abantu nesela labantu. So akunanto ezivele iyinkinga.
Abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe bekuthiwa ama-aliens kanye lalaba abangalancwadi zokuzalwa sokungcono konke.
Ye lolokala sokungcono kakhulu. Indawo zama-aliens angavele bezivele zihlupha kodwa ngiyathaba ngoba ungani sokulungisiwe kathe. So I think everything is working well for the good of everyone. Ngoba even kona laba abakudayisifuna labana siyafuna bevote ngoba abantu abayevele bahamba kona ngale emazweni besithi kona badinge i-political asylum. So bengavotela kuhle ngapha bebesikhiphe thina labo baza baxosha kona ngale bebuyesesibobaninga siyabafuna ekhaya.
Kodwa indwendwe liyazibona yini ukuthi abantu sebesiyabhalisela ukuvota ukuthi ngempela uhlelo lolu luhuge abantu kumbe kuzavulwa nje kungelamuntu obhalisayo?
Babuya bebhalisa abantu babuya bebhalisa emphazamo lathi kuqatha indlela lathi elinjeni ngabushakazi lathi singama-politicians kuqathekile to always conscientize abantu siyale soku si-remind abantu sibabhekisa ukuqakatheka kokurejista ukuvota. So we need to play our part as well lani basakazi play your part as well kuthi every time nxa sizabano zinawa liyalalelwa ngabantu abaningi lingaesipesiali emakhaya langabi ngabi khulumani ngendabeni leyo ukuvota. Educate them, help izeki ingamele ukuthi kube umsebenzi owezeki kuphela abe umsebenzi wethu sonke esinamalokuzeni ama-opportunities to be able to reach out to as many people as we can. Asikhulumeni ngakho